Ngalimala mhla ka 15 December 2015 ahamba esibhedlela lapho ke engafika kwangani kuba lokuphuza ukuthi ngiyelathwe ngoba kudingakala izimali lapha lalaphana kodwa ngagcina ngithola izimali lapha lalaphana bangifaka ke iplaster bathe sebengifaka iplaster ngoba ngangilimele inyawo zonke ngephuka inyawo zonke ezingiphu lesandla bathe nxa sebengifaka iplaster ke kwahlalahlala bathi ngibe ngilokho ngibuya kuma reviews. So ekuhambeni kwami kuma reviews i-review yokugcina engiyenzileyo kulapho kugcine kunanzelelwa khona ukuthi khona ekuhlanganise namathambo bahlanganisa amathambo kodwa kaqondananga so kuba lobunzima bokuthi ngihambe ngaleso sizathu.
So kumele baqalise kutsha.
Yes, kumele ukuthi khona baqalise kutsha. Udubo solukhona ukuthi khona nje wanamathambo la esehlangene sokumele asikwe akhitshwe ukuhlangana lokho aseyikho khona baqondise futhi so lokho sokufuna ke ukuthi khona kwenziwe ioperation.
Ukhala ngendleko iyali operation Ncube bafuna malini?
Kahle esibhedlela sikahulumende bangangenza nje nxa ngingazidingela ezami izinto zokusebenzisa ngizithengele amabhanditshi ngizithengele yonke into efunakalayo lokho kungaba kule ndleko maybe ephansi kodwa ke nxa sengisiya kubodokotela zona iingcithi zakhona bafuna imali engasuka ku-$4,000 isiya ku-$8,000.
Uzulu ongathanda ukuphathisa ngakuthola njani?
Uzulu ongathanda umphathisa angangithola kunamba yami nale engiyisebenzisayo u-0779-232-669 yiko lapho angangithola khona kumbe angangithola via i-email yami, email address yami tamaningcube@yahoo.com.
Yena umuntu wakutshayisayo Ncube sowahamba yini emthethwandaba solwathethwa udaba lwakhe?
Nkomo ngisemnyameni ukusebenza kwamapholisa angisakuqondi kahle ngoba kusukusela mhla ka 15 December kuze kuze kufika namuhla amapholisa angiwabone kanye kuphela besithi bazothatha i-statement kodwa okwenzakala ngemva kwakhona lokho angizange ngibone lutho ngokunjalo nami wena lo umangishayisa ngiloko ngimbona ezihambahambela kakazangiphathise ngalutho selokho wangishayisayo indleko lezi zikhangelane lami uyazihambahambela lawo amapholisa azithulele angisakwazi loba udaba lwami luzangena emthethwandaba kumbe alusoze libe lisangena emthethwandabani lokho ngisemnyameni.